phephe sihamba lapho sihlangana khona. Iba sawasikela wasesikhona no, yonke into ilungisile, amaphepha i-clearance ibonile, yonke into yonke yamapholisa ile-clearance yangkhona. Sese siqalisa khona phani ulokuza ukuthi siyenze ukumobilize abantu ukuthi siqase ukuhamba sibatshengise ama-placards la. Yiwa sokubuya amapholisa. Asekhuluma labo amapholisa labana asithi hayi no amapholisa laba ngabantu abakubuya kuzosigayisa. Thina singazi ukuthi hayi kanivele baleyinye injongo amapholisa la. Amapholisa ahlathi hayi lokhu alikwenza ngaphandle komthetho. Abathingisana lo mzaca lathi sazama ukuthi siyingenele indaba yangkhona abathi hayi ingaphandle komthetho ngoba this is illegal gathering. Umzaca wazama ukukhipha incwadi wasesithi akusebenzi lutho lokhu. Abona hayi izankinzi zahle zakhala khonapho. Khonapho kuyi-demonstration yokuthi khona sihambise i-petition yokuthi into ezisikhathazayo, izinto ezinjengezisa le sikhathazile, le price intengo le lokhu ikhwela daily. It was going to be a peaceful demonstration and amapholisa labo angazi bangene kuyini bathunyiwe khona ngale ngaphezulu.
Ye manje babophe abantu abangani?
Bangathi lapho nxa ngikhangele ngoba thina abanye sihlezi abaleka ngoba ngabe bebophe abafika angangiyi-10 kumbe 30 khonapho. Bakethi sukule esiminyeningi esiningi nakwazi ukuthi nxa sebeqhalisile ukubopha amadoda lawo esipholiseni wonke umuntu usuke siya ngale kodwa abaningi sibikababanjiwe sibiye. Inga yonke sibile meni kakhulu ibanjiwe obo-10 kusukela obo-30 khonahabe ngabizwa njiya.
Manje kubo-10 khonapho bakhona yini abahlukuluziweyo?
Bona bahle bathi khona ozazama uyenza umsindo kunjenga yonke nale mhlawe ilokuzini. Okumangalisayo amapholisa lawa bezigqokele ilokuzini into zabo zi-right. Zona lezi ezidurayo zona lezi uzubona umuntu evuma ukusetshenziswa egqoke izinto ezidurayo khonapho engaholeya lutho khonapho sizama ukulungisela yena.